So we see card descend about VOA in the valley.
Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Lingalitshona njani izulukandaba mthwakazi omuhle olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlaka 9 Mfufu 2018 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje
wasukuthutha abantu abaningi lokhu isikhathi sebexotshanisana lathi nabavimi phambi simanje nje sithiba yi-2 then emva kokho ngokanonsene khona apho ngizibona evesini semoteni zimbe esibhedlela mna ndimegabuleli nenyawo zonke.
Kufe umuntu oyedwa, abambalwa balimala kudlakela oluqhamuke ekulwisaneni phakathi kwabojekeja abemba igolide okungekho emthethweni eGwanda.
So kube kwazi lokuthi kumele uthengeni ngasikhathi bani kuyimalini ngoba ibond sele price yalo iswipe le price yalo iswipe le ikho cash le cash but okuhlukuluza kakhulu ukuthi abasinikeza impatha sebefuna ama US dollars kumbe ama rand sina ama rand njengabantu asikwazi singathatha ngaphe banka wakho.
Izitolo ezimbalwa zakobulawayo zivalile kuthi ezivuliweyo zithengisa impahla ngentengo ezehlukeneyo, abanye bengazihluphi ngokufaka intengo umuntu eyitshelwa lapho esebhadala ngoba iqansa mahlayana. Uhulumende uthi osomabhizimusi abakhweza intengo yempahla mahlayana kumbe ukungemukeli imali yebond bazathathelwa amalayisensi. Zonke lezindaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Kufe umuntu oyedwa, abambalwa balimala kakubi kudlakela oluqhamuke ekulwisaneni phakathi kwabojekeja abadabuka ezigabeni zangempumalanga kwelizwe labesindebeleni emigodini yegolide eyevova eGwanda. U-Albert Ncube usipha lolu daba ekhona le eGwanda.
Impile ibikwa isile skathi eside eqalile njalo esikhathini esedlulileyo amaNdebele asuke eFlabhusi ebehleze ehlukuluza abempumalanga okudale ukuthi labo baqoqane bahlome ngomvulo bayephindisela. Abalimeleyo esiqophelabo esibhedlela esikhulu seGwanda bathi bahlaselwe ngomvulo ekuseni ngabantu abafika amathumi amahlanu abakade behlome ngamabhemba lamahloka. Ofileyo udojwe egangeni njalo ubikwe efunyenwe kunwe inyawo zombili. Umqondisi wesibhedlela seGwanda uDr. Phuki Chimberengwa uveze ukuthi bayamukele isidumbu esisodwa kanye labanye abalimele kakubi. Umnumzana Limkani Sibanda osuke enkankezi eFlabhusi ngomunye wabotsheketsha abahlaselweyo walimala kakubi. USibanda ulandisa okubehleleyo.
Zulu ungo 8 ekuseni siqeda kupheka isitshwala nje ukuthi sisebenze. Wasukuthutha abantu abaningi kakhulu isikhathi sebexotshanisana lathi nabavimi phambi simanje nje sithiba yi-2 then emva kokhona kwanonsene khona apho ngizibona evesini semoteni zimbuya esibhedlela abebengafika o-50 something abesishone ukuthi babungani kule ukuthi vele ishona vesezindebele bangani bazonani mna ndimegabuleli nenyawo zonke lezi.
Omunye wabalimeleyo abalaliswe esibhedlela ngumnumzana Ngabuto Ncube olesitolo evova njalo uthi uhlaselwe ngomunye wabathengisayo. Uncube ulandisa isisusa salolu dlakela.
Laba eFlabhusi bebehlala besiba lokuyisikhathi bona vele besokuyisikhathi bangabona nje umuntu okhuluma isishona bamthini bambambe bamkarapa. Yikho okudala ukuthi labona labo bagcine besiyaqubuka ngale bebuya ngapha bezo. Bezosi-attacka kodwa ngazokuthi sesingena ku-crossfire singazi lutho ngoba ke sokulokhuyana ukuthi umuntu wonke uthitha okugaka okhulumisa indebelo sokumela a-chaywe njengendlela labade beyenza ngayo vele.
umnumzana Amon Mathafe Ncube othenga igolide eTonhutu laye ngomuntu olaliswe esibhedlela ngemva kokuhlaselwa emzini wakhe ngomvulo ngabantu okucatshangelwa ukuthi bengaba yingxenye yalabo abaphatheke udlakela lwevova.
Iyathela bangalithatha ukuthi bakontrole abantu basegangeni labana ngoba nxa besegangeni laphana bayakule ma-claims ukuthi ngi-claim kabani nxa kungayisikho lokhu ukuthi bahlale ema-claims kungcono ba-remove basuke ngoba akusahlalisi unkosikazi sithi besabile nokulala endlini balele phakathi kwamasiko ukuthi umzungela.
Isikhulumeli samapholisi ezansi emaNdebeleni uChief Inspector Philisani Ndebele uthi obhubhileyo ngundodana Ncube oleminyaka ekuzalwe ngamathumi amabili lasiyagalombili 28 osuka eNyamadlovu. Uthi njengamapholisa bazadingisisa ngalolu daba njalo laba abayenze lesi siga bazawukhomba umuzwa lotshwala. UNdebele uthi abayisithupha kuleli qembu sebebotshiwe njalo bazomiswa phambi komthethwandaba bethoniswa icala lokubulala. Amapholisi eqembu le-Delta Troop alwisana lodlakela asuka e-Faithbridge koBulawayo lawa asethelekile enkambeni eGwanda ukuzoncedisa ukuqeda lolu dlakela lwemgodini. Abalaliswe esibhedlela seGwanda balindwe ngamapholisa njalo imbiko esitholileyo iveza ukuthi bazadonisiswa icala lokuphatheka kudlakela kungenani lokulimala kwabo. Udlakela lolu luza kungakapheli amaviki amabili umnumzana Baron Dube odume ngezegolide esigodini ebotshiwe ngemva kokudubula wabulala omunye osakhulayo bebanga indawo yokwemba igolide. Ngimele iStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngingu-Albert Ncube.
Izitolo zimbalwa zakoBulawayo zivaliwe kuthi ezivuliweyo zithengisa impahla ngentengo ezine kuthi abanye abafaki intengo umuntu uyitshelwa lapho esebhadala ngoba umuntu esiyachayisa emtshineni intengo iyabe isikhuphukile. Intengo le ibalisa e-bond note, i-rand lakwele South Africa, idola lemelika kanye leyabathenga ngemali ebulenjini eyokuswayipha. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekoBulawayo.
Izitolo ezivulileyo sezikhuphule intengo yempahla, ezinye sezibhalwe ukuba zithengiwe zingathengwanga, ezinye impahla sezilentengo ezidlula ezintathu, osekuchiye abathengi labanini bamavinkili beqaphele ukukhweza intengo kusiya ngokuthengiswa kwemali emgambo wensitha. Osomabhizimusi bakhala ezimathonsi bathi sekunzima ukuthenga bethengisa. Usomabhizimusi wakoBulawayo umnumzana Love Momoyo uthi kulezi insuku kulukhuni ukuba kubhizimusi.
Ukucasa kwentengo sibili sokusiphazamise kakhulu ngoba asisakwazi ukuthi sijaje malini senze njani ngoba ubusuku ukusa kokusa kokusa kwamalanga lathi price intshintshile uthi uyavuka uthi uyathi price intshintshile uthi uyathi price intshintshile lokuthi uyakhweza usiya ngaphi lokuthi uyacharge i-customer i-charge njani asisakwazi.
Omunye njalo usomabhizimusi unkosikazi Sinothile Mbano laye uveze ukukhathazeka ngokuqonga kwentengo ethi labantu abasathengi.
Luphambanise kakhulu akusela lo muntu obuya uzothenga labo abathengayo sokunzima lokuthi sikhweze kumbe senzeni vele sesimile sekusistand still.
Isakhamuzi sakoBulawayo umnumzana Tobias Dlomo uthi iningi labathengisayo sebefuna irandi kumbe idola lemelika engekhoyo emabhanga.
Ya lokho kuyahlukuluza sibili ngoba kusathengeki vele impahla usozube kwazi lokuthi kumele uthengeni ngasikhathi bani kuyimalini ngoba ibond sele price yalo iswipe le price yalo iswipe le cash le cash bado kuhlukuluza kakhulu ukuthi abasinikeza impahla sebefuna ama US dollars kumbe ama rand sina ama rand njengabantu asikwazi singathatha ngaphe banka wakho.
Umumo womnotho eZimbabwe usukhathaza abanenyi intengo yempahla iqansa mahlayana osekuchiye abathengi labathengisayo bese bunzimeni bokuphila. Amavinkili amaningi asevalile kuthi avulileyo anentengo yempahla ekhuphuka njalo nje. Umkambo wemali wensitha yiwo osulandelwa ekuthengeni lekuthengiseni impahla ezweni osekuchiye abamavinkili belentengo ezidlula ezintathu kumpahla yinye. Ngimele iStudio 7 yiwo Bulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Abenhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu koBulawayo bahlangane ukuze babonisane ngenkinga ezibhekane labanengi ekuyabhaliseni ukuthola ingwalo zokuzalwa ama-birth certificate. Iningi lababhekane lalolu hlupho kufunyanwe ukuba yilabo abalahlekelwa ngabazali ngesikhathi sombhuqazwe weGugurawundi, ngakho-ke uhulumende ukhuthazwa ukuba angenele aphathise laba bantu. UBathabile Masuku weStudio 7 ungene lumhlangano obuqoqwe iHabakuk Trust koBulawayo wasethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kuphume emhlanganweni oqoqwe ngabenhlanganiso eHabakuk Trust ongenwe ngabenhlanganiso ezizimele zodwa zixhaswe ngabamakhomishini athi eyezamalungelo oluntu eyeZimbabwe Human Rights Commission lebona ngokuxolelana eNational Peace and Reconciliation Commission. AbeHabakuk Trust bathi injongo yabo yikuthi baphume logwalo oluza kutsho izikhalazo zabantu njalo lube yisisekelo ekuletheni inguquko ekusebenzeni kwabohlangothi lukahulumende olubona ngokubhaliswa kwabantu. Obona ngokuqhutshwa kwenhlelo eHabakuk Trust unkosazana Blondi Ndebele ukhuluma ngalezi zikhexe ezitholakala ekubhalisweni kwama-birth certificate.
Abangalama birth certificate eMathebeleland specifically sesikhangele ama issues because of ama issues to do with the iGugurawundi lama issues ama migration layo ayenza ukuthi abantu abaningi bengabi lama birth certificates, le behavior or ama attitudes abantu be ama public officials especially ku register general's office ukuthi kugcina sokusenza ama offices angkhona angabi accessible to the people, kugcina soku affecta even ukuthi abantu befise ukuthatha ama birth certificates. So sinanzelele ukuthi kuqakathekile njengama civil society organizations ukuthi sikhangele indlela esingazenza kumbe singazilandela ukuthi siyenelise uku-influencer ukuthi abantu either ama-policies, i-formulation of ama-policies, alignment of...
Ukhomishina Sethule Ncube oweZimbabwe Human Rights Commission uthi ilungelo leli liqakathekile ngoba liyilo elitsho ukuthi umuntu ungubani kuqalisela ekutholeni i-birth certificate.
Ilungelo lama-birth certificate liqakathekile ku-serious ngoba yilo elitshengisa i-identity yakho.
Umnumzana Dumisani Mpofu oweFreedom First Project uthi kuqakathekile ukutholisa umuntu ama-birth certificate, izithupha kanye lama-death certificate ngoba kuphathisa endabeni zelifa.
Le death certificate nangwayo kuqakathekile ngoba kuyancedisa ukuthi abantu bathole ilifa xa kuyi-death certificate, bathole imisebenzi njalo kwazi ukuthi bangabaZimbabwe.
Amahofisi athathisa amaphepha kukhanya ale migoqo eminingi eyenza abaningi behluleke ukuthola amaphepha afaneleyo okugcina kubulala ikusasa yabaningi ikakhulu abasakhulayo abayibo abamele baqhubekisele ilizwe phambili. Uhulumende omutsha ulomlando omkhulu ukuthi enze sobala ukuthi abafuna ukuthola amaphepha bawathola lula njalo lomthetho okhona kumele uqondisiswe njalo ukhangele isimo esikhona khathesi kungabi njengenhlala yenza ukuthi abantu bahlangana lemigoqo engapheliyo. Abakade besemhlanganweni lo bavumelene ukuthi abantu abahlangana lobunzima ngesikhathi esidlulileyo okugoqela kuzehlakalo zeGugurawundi, ezeMrambatswina lezinye ezobudlwangudlwangu yezikhathi zokhetho kumele batholiswe lula amaphepha ngobufakazi ababulethayo. Nimele iStudio 7 ngikoBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha e Voice of America ethe Washington DC.
Abenhlanganiso yomanyano wezisebenzi iZimbabwe Congress of Trade Unions bakhuthaza uZulu ukuba amanyane labo ekutshengiseleni ukuqoqwa ukuthi kwenziwe ilizwe lonke mhlaka 11 ngolwesine kokukhonona phezu kwendlela esezisetshenziswa nguhulumende ukulungisisa umnotho welizwe eseziphazamisa impilo zabanengi. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
AbezeCTU bakhuthaza uZulu weZimbabwe ukuba aphume ngobunenyi ukuzotshengisela betshela uhulumende ukuba asuse umthelo wamasenti amabili kudola osekubangele ukuqonga kwentengo yempahla lokudla elizweni lonke jikelele besithi kabalufunde olunye njalo uhlelo lwe-ISAP. Unobhala jikelele weZCTU umnumzana Japhet Moyo ulandisa kabanzi ngalokhu kutshengisela abaqoqayo.
Izisebenzi ziyakhonona, zikhonona kakhulu ngokwenzakalayo kumbe singathi ngohlelo lukahulumende lokuba tshontshela imali. UZulu uyakwazi ukuthi u-RBZ kumbe i-Reserve Bank of Zimbabwe ndawonye le-Ministry of Finance bethule uhlelo lokuthi bangathola njani imali kahulumende. Abasebenzi kazijabuli ke ukuthi uhulumende ubone kuqakathekile ukuthi athatheleke abayanga.
Umoya uthi izisebenzi azivumelani nomthelo we-2 cents kudola.
Asivumelani lokuthi imali zethu esasifaka emabhanga azisoze sizithole zingamadola eAmerica. Sithola ama-RTGS. Asivumelani lakho ayisiko esakwenzayo.
Iningi lenkokheli zamabandla ezombusazwe yaphikisayo okubalisa ele Economic National Democratic Party ENDP athi avumelana lenyathelo labeZCTU ukukhokhela uZulu ekutshengiseleni ukukhonona ngezinqumo zikahulumende asezithatha emizameni yokuvuselela umnotho. Umkhokheli we-ENDP umnumzana Thabani Tigere uthi usekela abeZCTU kuleli nyathelo.
Singalokhu sibanjelelwa sizithulele kuzokwenza njengoba kuthiwa izinto eZimbabwe zilungile ziright kodwa umuntu wonke ngaphandle uyakhala. So singasukuma sonke, mina ngithi abantu bonke kasukumeni siyobambana izandla ngabeZCTU siyenze imatchi noma kungenani okuzosilethela khona. Siyakwazi ukuthi abantu laba banenhliziyo ezimbi kodwa kasiphumeni thina ngobuningi bethu basibone sikhona ezitradeni ukuthi hayi asikufuna asikuvumelanga lokhu ekwenzakalayo.
AbeZCTU bathi lokhu yikuqala kwenhlelo zokutshengisela ezizoqhubeka zisenziwa uhulumende aze alalele izikhalazo zikaZulu. Nxa engaqhubeka eqinisa ikhanda uhulumende engalalele okuthiwo ngabantu, AbeZCTU bathi kuyabe kungasekho ngenye indlela ngaphandle kokuphazamisa isimo elizweni kungaze kwaba lokwenziwayo. Kodwa amapholisa ahle abhala incwadi yokuvimba lokhu kutshengisela bekhumbuza abeZCTU phezu kokwethulwa ngabogatsha lwentuthuko yezabelo lamadolobho ukuvimba imibuthano njengendlela yokwenqabela ukusabalala komkhuhlane wesihudo sekholera. Encwadini elotshwe ngu-Assistant Commissioner Paul Nyati we-Police General Headquarters, amapholisa axwayise abeZCTU ukuba bangaze baqhubeka ngokutshengisela kwangolwesine. Kodwa abeZCTU bathi bazolukhweza emthethwandaba lolu daba. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Uhlelo lwe-connection namuhla sikhangela uhlelo lokubhalisa abasakhulayo abafuna ukungena kuhlelo lwe-Mandela Washington Fellowship ngomnyaka ozayo. Uhlelo lolu lugqitshwa kusasa. Nxa lifuna ukungena kuhlelo thumelani i-WhatsApp kunombolo ezithi 001 202 0891-465-0318 kumbe libhale ekhasini lethu leFacebook eleVOA Ndebele. Asihlanganeni kuhlelo The Connection namuhla lilami uNtungamile Nkomo.
Le balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Okay, sikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Lanxa iningi lemuli zakwele Indonesia zithola iholo eliphakathi laphakathi lelo lizwe libhekane lodubo lwesimo esihlasela abantwana sokungakhuli kuhle kubangelwa yikungatholi ukudla okwakha umzimba okubizwa ukuthi yi-childhood stunting. Kule bomba ebelithiwe emzimbeni welinye lamalunga abalwa icatsha abalwisa kwelesi Afghanistan abesiTaliban elidubuke labulala omunye wabakhankasela ukuncintisa kukhetho lokudinga amalunga edalele ephalamende labasekeli bakhe abalitshumi. Umsekeli kamungameli welizwe umnumzana Kembo Mohadi uthi bonke abazatholakala bekhweza intengo mahlayana kumbe besala ukwamukela imali engayisodola lemelika bazajeziswa kalukhuni bathathelwe amalayisensi. UMohadi wethule la mazwi lamhlanje lentatheli izindaba emahofisini yakhe eHarare. Kunjalo nje intsha yebandla leZanu PF ithi kumele abaphatheke kumkambo wensitha othengisa imali babotshwe bajezise ukwenqabela ukukhwela mahlayana kwentengo yempahla ezitolo. Kumbiko owethulwe lamhlanje abezanu PF Youth League bathi bayavuma ukuba udubo olubangela ukusilela kwempahla ezitolo yikuswelakala kwemali yakwamanye amazwe evela kubhanga le-reserve. Lokhu kwenzakala kulembiko ethi abanye bengaba bebutha impahla ezitolo besiyathengisa emkambo wensitha ngentengo ephezulu kulaleyo emele ithengiswe ngayo. Kodwa ukansila wedolobho leHarare umnumzana Thamsanqa Hadebe uthi lanxa bekhona abafihla impahla udubo olukhulu yikusilela kwemali yamazwe aphetsheya.
Ukufihlwa kwempahla yikho sibili okusenzakala, kodwa ayisiko kodwa kuhlangene ngoba ukukhwela kwempahla kuyikuba labo abathengisayo sebethangelela ukuthi bona kuzabadilela ukuthi bakuzuze futhi ngenxa yalokho okwenzakalayo amafutha efuel aseswelakala amakosti angkwakathi makhulu. Athi ukuthi kutithithi nayo ukukhwela kokuthi bakhangelela ukuthi bakhweze kuphela. Engikubona mina njengokucabanga kwami kusenzakala yikuthi okunye kungakhwela okufana nefuel sekudingakala manje ukuthi umuntu acabange ukuthi mina ngenza njani i-profit kulento lale sespreader ukukhwela intengo kwezinye izinto ukwenzela ukuthi i-profit yakhe iphume ngokuba akuzakweze kwinto eyodwa ngenxa yokukhwela kwefuel yodwa.
Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Edwin Ndlovu obe ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-PDP uthi okwenzakalayo kutshengisa ukuthi uhulumende weZanu PF usehlulekile ukulungisisa umnotho welizwe.
Abantwana beZimbabwe nje asebejayele umumo weZimbabwe bayakwazi ukuthi-ke iZanu PF kayeke yenelise ukuthi-ke ivuselele umnotho welizwe ngoba iyiwo eyawudilizayo. Okuncane okuhle okwabakuthola kwenziwe umbuso kaSmith bafika bakudiliza-ke bona benelise ukuthi-ke bayenze okutsho. Osekubangele lokho esekubona kusenzakala-ke ukukhwela kwezinto-ke kuyikuthi-ke ama-market forces ekhangelele ukuthi i-bond note likhona nje kwesikhathanyana esifitshane lizakhishwa njengoba umthuli wayethembisile. Kodwa-ke i-monetary policy abayifakileyo itshengisele ukuthi bayalidlalela, bayalilungiselela, bayalihlakulela i-bond note ukuthi lihlale likhona. yikho ka imarket ke yasireacta. Ngikhuluma kanje lamhlanje ngumuntu obedipoza ubhweda obuyi $300 intese ngisayuthatha lamhla ngawuthola usuyi $800.
Isakhamuzi seGwanda umnumzana Thandeko Zintimkandla uthi okwenzakalayo kutshengisa ukuba kulesandla esibi ekukhweleni kwentengo.
Isandla esibi sikhona sivela kuye uhulumende. Akula muntu ongenza lokhu okwenzakala ngaphandle kwakhe uhulumende. Kambe uhulumende nxa esazi ukuthi abantu bayadubeka kakula misebenzi imali kayiceli izweni nabagraduatayo abenzi lutho abeloku kubeka efaka imithelo engapheliyo azathathele labo gogo labamfelokazi abantwana bezikolo yona leyo mali othiwa uzabathelisa yona ku-ecocage yiso isandla esibi uhulumende lokalazwelo kamcabangeli umuntu nguhulumende wamahulukuqu bazinakanela bona bodwa umuntu vele kabamazi isandla esibi yebo sikhona sivela kuye uhulumende ngoba vele yena ngoba uhulumende lo mubi.
Umongameli Emerson Mnangagwa uthi amanyathelo athethwe ngusiba likhulu webhanga le-Reserve Bank of Zimbabwe awukufaka imithelo kundlela esetshenziswa ngayo imali azasebenza. Ngalokho uthi uZulu kumele aqinisele njengomuntu onatha isihaqa ngoba ezasila lanxa sibaba. Ibandla le-MDC elikhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa lamhla likhweze edale lephalamende udaba lokuthi kufanele kusetshenziswe imali yamarand awe-South Africa ngoba ama-bond notes isiyehlule ukuvuselela umnotho. Udaba lolu lukhwezwe yisiphathamandla saleli bandla umnumzana Thapiwa Mashakada yena ogcizelele ukuthi kusobala ukuthi uhulumende uyehluleka ukuvuselela umnotho welizwe ngenhlelo zakhe. Ukuze sizwe okuningi okwenzakale kuleli dale usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana James Sithole omela imakhokhoba edale lephalamende.
Sihamba ephalamende sile njongo ukuthi sibakhombise lapha okuphambaniseka khona njalo siphinde sibatshengise sibanike lamacebo lendlela abangazenza ukuthi ilizwe libe ngcono. Sikhangelele ukuthi siyathemba ukuthi abantu bathembe bakhangelele kithi ukuthi kudubo lolu olukhona olokuswela kwemisebenzi ukudubeka okukhangelane labantu belizwe leli abantu bakhangelele kithi thina njengebandla eliphikisa le-MDC ukuthi khona kube nobungcono elizweni. So-ke kutho ukuthi nxa sikhangele indlela okufakwe ngayo ke imotion leyana yadibhedwa ngayo kuliqiniso ukuthi lokho ekade sikukhuluma sikubonisa abebandla elivusayo loba nje kababuthi ngendlela elungileyo loba nje baqila kodwa ke sibone ngani thina yiyo indlela sibili efaneleyo khonokho kade sikukhuluma. Ye, siyavumelana.
Ngikuzwakele lokho ebele kukhuluma bawuzuzile umbiko.
Umbiko bawutholile ngoba nxa ukhumbula usowaphakama njalo omunye ke uThemba Mliswa wazokaphakama njalo u-Innocent Gonesa. Bathi nxa silapha ePhalamende simelele sithunywe lapha lilizwe lonke. Ilizwe lonke likhangele iPhalamende leyi ukuthi iphume lezinqumo belemithetho ezenza ukuthi impilo zabantu zibe ngcono, ezenza ukuthi ezomnotho zelizwe lezi zelizwe leli ziye phambili. Kodwa ke okade sikubona uThemba Mliswa uze watsho njalo ukuthi kodwa abantu ama-MPs awe-ZANU-PF ngabaziphathi njengebandla elibusayo ukuthi nxa kungabantu abahlakaniphileyo kufanele bevume indubo ezikhona ubuzima obukhangele obubhekane lelizwe leli bese belalela okwenzakalayo. So ngeqiniso ye abangeke ngababa ngabantu abafuna ukuvuma okusegcekeni njengalo kade sikubona kodwa iqiniso ye bakhona abanye abambalwa abona ababili abathathu abakhulumile babonga ukuthi hayi babonga leyo ke imotion efakwe ngu-Honorable Mashakada sekelwa ngu-Themba Ibiti.
Alo ke ngumnumzana James Sithole omela imakhokhoba edalele ephalamende ubexoxa le-Studio 7 ecingweni eseHarare. Kesikhangele ezinye zenhloko ebesilazo. Kufe umuntu oyedwa abambalwa balimala kakubi kudlakela oluqhamuke kulwisaneni phakathi kwabojekesha abemba igolide okungekho emthethweni eGwanda. Isidolo ezimbalwa zivaliwe kobulawayo. Silugqiba ke lapha uhlelo igama nguChris Gande.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.